yi-right yomuntu ezomuntu eZimbabwe ukuthi ayenze lokho afunayo. Kodwa ke khona nxa sesikhuluma iqiniso, kuyinto engathi ibuyisela emuva uZulu kakhulu. Nxa sikhangela ipopulation yeZimbabwe njalo nxa sikhangela indlela iZimbabwe engakhona ubuncane belizwe, ngibona ingathi kuyinto engathi izabuyisela emuva kakhulu izinto eziningi, ikakhulu intuthuko lokubambisana njalo lokubona khophelunye.
Ubuningi babantu laba Dube awuboni bubangela ukuthi kungabi khona onqobayo kukhetho lukamongameli, kugcine kuyiwa mhlawumbe kukhetho lwesibili i-runoff?
Abanye bangena nje ukuyadonga amanzi edakeni ukwenzela ukuthi amanzi enganatheki. Bakhona abanye abangena belenhloso eziningi, njalo bakhona abanye abangene ngenhloso yokuthi nje bayephazamisa maqembu thize ukuthi amaqembu lawo angatholi inani labantu leli abalifunayo ukuthi benelise ukubusa ilizwe leZimbabwe ngendlela bona ababe befuna ngayo.
Khona singathi lokhu kuveza yini ukuthi eleZimbabwe lilizwe elilombuso okhululekileyo lapho umuntu wonke avunyelwa ukuncintisa kukhetho, kumbe kuveza nje ubugovu babantu, wonke umuntu ufuna ukuba ngumongameli?
IZimbabwe babunkomo lilizwe esilaziyo ukusuka kudala ukuthi kwathiwa lilizwe ledemokhrasi, iloba nje kudala idemokhrasi yakhona abantu babengelesi ukuthi bayifinyelele ngendlela uMgabe wayegazela ngakhona izinto, njalo le ndlela uMgabe wayesethusela ngakhona abantu. Abantu kathesi sebeye bathola leli thuba elokuthi kathesi kulo mnankagwa, umnankagwa okokuthi kathesi imithetho uyiyekethisile, esesaba izijeziso lezi athe uzaziphiwa international community, ngoba bakhangele ngelihlo lokhozi ukuthi bafuna ukubona ukuthi ngeqiniso yini lokhu akukhuluma ukuthi ama-elections azoba free and fair, kuzabe yikho yini okweqiniso. Kodwa-ke ngokunjalo abantu ngobuningi ngendlela abangene ngakhola ubuningi babo kulawo ma-elections kutshengisela ubugovu nje bombuso, ubugovu bomuntu ofuna ukuthi abe lihaga, kodwa ubuhaga bakhona bubuyisela abantu beZimbabwe emuva. Ngesingami bengisithi laba abazifake ukuthi babe zinkokheli besazi mhlophe ukuthi lapha baya khona indlela ayikho, ngabe bayamanyana babambanela abanye bayakhe ubukhokhelo obuqotho bafake abantu beZimbabwe phambili, kodwa bengafaki bona ngokwabo as ama-personalities abo, noma ngithi into abazifisa bona ngokwabo bona personal. Laba bekuqakathekile kakhulu ukuthi babambane bayakhe ama-political parties aqotho aqinileyo, njalo azaqoqa abantu beZimbabwe ngobuningi babo alethe impumelelo. Ilizwe leZimbabwe ilizwe selihlale kakhulu lisebumnyameni, esikufisa ukuthi sikubone asitsho ukuthi abantu abangakhankasi ngendlela abayifunayo, kodwa abakhankasi ngendlela bebona ukuthi nxa uzibona ukuthi wena usesemncane linda inyaka iyabuya, kodwa ungajahi, isikhathi siqondile nxa sesifikile kuba lula kakhulu laphana ukuthi lawe uprogress uhambe. Kodwa ngathesi lokhu engikubonayo lokho kusenzakala lokhu ibuhaka ibugovu nje into engiyibona ukuthi into engasoze yasandawo abantu beZimbabwe, okuza kwenza ukuthi abantu beZimbabwe bengatholi into eyiyo kanye eseqiniso nabayifunayo.